Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-20 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuyaxokozela imithethwandaba kuthoniswa amacala aphathelane lezokhetho oluzayo.
Indaba le nxa ingathonisiswanga ngendlela eqondileyo, kutsho ukuthi bonke abantu laba abasolobayo ngama applicants abasoze bekwanise ukukampena for their parties lalapho okumele bekampene khona in time.
I-Commission yezokhetho eZEC ithi ilokhe iqhuba imihlangano lamalunga amabandla ezombusazwe ehlukeneyo ukwenzela ukuthi kube lokuthula ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho.
Sabe lokhu sihlanganisa ke laba abamele zepolitika ukuba bayenzeke ukukhankasa kwabo bedinga abantu abazabavotela ngendlela eletha ukuthula ukwenzela ukuthi lolu hlelo lokukhetha luchiye lokhu kwakhiwe, luchiye lokhu abantu lokhu bephilisana njengabomakhelwane.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sezemukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ligqwetha uMnumzana Ngqovani Sithole elokuphikisa umthetho olawula izokhetho wona othathela umuntu ilungelo lokuvota.
Into eqakathekileyo uhulumende afanele ukuthi ayenze ukuthi alalele izidingo zabantu. Njalo uhulumende akafanele ukuthi ayesabe njengoba engohulumende owakhethwa ngabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Kuyaxokozela imithethwandaba kuthoniswa amacala aphathelane lezokhetho oluzayo. Lamuhla umthethwandaba weSupreme uzakuzwa udaba lokuthi uMnumzana Sevia Kasukuwere ancintise na kukhetho kumbe hathi lwahlulelwe ngesiphangiphangi na. Ukuthi kwabulawayo udaba lokuba amalunga amabandla athiyeneyo asuswe na kuluhlu lwabazavotelwa ngoba bafaka amaphepha abo isikhathi somthethwandaba we-nomination court sesichayile lalo luzahluzwa ngumthethwandaba we-high court lamhlanje. Sixoxe legqwetha likaMnumzana Frank Mhlanga, omunye wabafuna ukuncintisa ukuba ngamalunga edalela ephalamende kobulawayo, uMnumzana Tafatsa Chimusaru webandla le-United Zimbabwe Alliance elikhokhelwa ngunkosikazi Elizabeth Valerio.
Yona indaba ka-Frank Mhlanga uthi hhayi mina amaphepha ami ngawafaka ngapokufo engakatshayi, ngakho amaphepha ami kumele eyamukelwe ngokusemthethweni. So izolo ikhona imicijo akade siyisomisele phambi kwebandla yokuthi hathi abantu laba babuyise indaba le emthethwandaba lapha enkantolo abalalo ilungelo lokubisa indaba le lapha ngezizathu akade sizisukumisile emaphepheni ethu. Izizathu lezi bezigoqela ukuthi inkundla e-high court lapha abantu laba abafike khona ayilalo ilungelo or ayilawo amandla okuthonisisa or okuthetha icala leli. Indaba le bekumele kahle kahle yona iyethethwa ngemva kokuthiwa yi-electoral court. So athi sikutsho ngamafishane ukuthi abantu laba babuye emthethwandaba ongayisiwo kade kumele be-electoral court. Konoko abakwezanga ngezizathu ezaziwa yiwo njalo ngezizathu ezingalunganga ngaphansi komthetho. Namhlanje sesimelele ujudge ukuthi yena asitshele ukuthi ama-points esiwarize izolo alomqondo yena yena uvumelana lawo yini. Nxa engavumelani lawo usewafaka eceleni sesihamba phambili wendaba sisiyangena esidikini wesizini sendaba ucaciswe kwehlukaniswe amathambo lenyama kuthiwa kahle kahle ukuthi uMr. Frank Mhlanga amaphepha akhe wafaka ngokusemthethweni njalo ababona ngokukhethwa kwama candidates bakwenza ngokusemthethweni yini insoto ukuthi izekhi eyakwenza yakwenza ngokusemthethweni yini isiyiso isinqumo siyabe sisimelele namhlanje. Right, indaba leyi iqakatheke kakhulu. Number one, nxa kuyikuthi inkundla izavumelana lo muntu lo obisa indaba lekhothi ukuthi hatshi uFrank Mhlanga amaphepha akhe wawavisa ngokungekho emthethweni, kuzabe kusitsho ukuthi wonke umuntu eZimbabwe jikelele oyicandidate, whether nge-councillor, member of parliament, national assembly or presidential candidate, owafaka amaphepha akhe after 4 p.m. kutsho ukuthi umuntu lwana ngokomthetho akumelanga ame akompite ukuba yikandidate khonokhaya efuna ukukwenza. So kungenzakala khonokho siyabe sisile sesiphakathi kohlupho olukhulu njengelizwe sisiya kuma-elections.
Lo ke ngumnumzana Tafats Watch Musaru, igqwetha elilwela amalungelo kaZulu, ubeqoqala eStudio 7 ekobulawayo. Kolunye udaba oluphathelane lezokhetho, inhlanganiso ebonango kuqutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission ithi ilokhe iqhuba imihlangano lamalunga amabandla ezombusazwe ehlukeneyo ukwenzela ukuthi kube lokuthula ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho olukhangelelwe ukuqutshwa ngenyanga ezayo. Umfundisi uSenis Banda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance njalo engumlamlankunzi kule imbuthano kanye leyomanyano wakhe uchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Ama-multipartyizing meetings aqoqwa iZimbabwe Electoral Commission ayanceda ukuba avikele ukungazwisisani okujayele ukuba khona nxa ukhetho lusiba khona. Kuyanceda ukuba labo ababephathene lane ngohlelo lokukhankasa bekwanise ukuba bakhankase ngokuthula, ikanti njalo thina njengamabandla abafundisi ababekhona kulezo zigaba yibo ababencedisa besebenzelana layo iZimbabwe Electoral Commission ukwenzela ukuthi babe ngumlamlankunzi nxa kusiba khona ukungazwisisani. Njalo ke thina njengeZimbabwe Christian Alliance siba lalokho esithina ngama-interparty liaison meetings esiyabe siwenza njengamabandla okholo, siqoqa sibizela labo abazabe khankasa, sikhulumisana labo ngokuqakatheka kokuba bakhankase ngokuthula. Ikhuluma kanje sizabalayo leyo mhlangano eGwanda uzayenzakala ngolwesine, kuza kuba khona futhi omunye ozayenzakala eBrightbridge ngolwesihlanu, ikanti lapha koBulawayo silawo namhlanje umhlangano oza kuba khona eNkulumane izolo bekusenzakala omunye njalo eMakhokhoba. Siyabe lokhu sihlanganisa ke laba abamele ezepolitika ukuba bayenzeke ukukhankasa kwabo bedinga abantu abazabavotela ngendlela eletha ukuthula, ukwenzela ukuthi lolu hlelo lokukhetha luthiye lokhu kwakhiwe, luthiye lokhu abantu lokhu bephilisana njengabomakhelwane. Ama-meeting lawa okuhlanganisa amaphathi esithi thina ngama-interparty meetings eyabe eqoqwe ngamabandla okholo ama-local peace committees ethu koBulawayo namhlanje kuyabe kukhona leyo meeting lo mhlangano eMakhokhoba eKhaviza Cover iMakhokhoba leMzilikazi. Bonke abo ababekhankasa kule constituency abezanu-PF abe-TPC bonke nje amanye ama-political parties babehlangene bexoxisana ngoba bangakhankasa njani ngokuthula.
Lilomunye njalo umkhankaso wokuthi abantu babe bekhuleka ngehola lika-1 p.m. Lingathi uqhubeka njani njalo libona ngani ukuthi ngempela bakhona abalandela lesi sixwayiso?
Lapho esikhankasela khona ukuba wonke umuntu ongumKristu bengathi thina esingamaZimbabweans singaba lesikhathi sokuba sithathe imzuzwana emihlanu ngehola lokuqala ngalanga lonke kuze kuyefika ukhetho lwethu ukuze abantu bathole isikhathi sokuthandaza emini, ukuze abantu bakhumbule ilizwe leZimbabwe, balikhumbule emthandazweni. Nxa ngikhangela ebulenjini, banengi kakhulu abantu asebeqalisile ukukwenza lokhu, njalo bayasithumezela imifanekiso yabo lezinto ezithize, bekhuluma nje ngokuthi ade bethandaza behlangene. Ngabe kungabantu ababe bephakathi emsebenzini, kumba amatisha lesikolo, kumba abantwana bezikolo, kumbe nje umuntu emakhaya, bayama ngesikhathi sehola lokuqala bethandaza okwemzuzwana nale emhlanu bethandaza elizwe leZimbabwe. Njalo ke sizakuba le WhatsApp group esikhona kulaba abantu ukuthi bebe bepostela besitshengisela ukuthi bebethandaza bengaphi. Ngakho siyabonga kakhulu ukuba amaZimbabweans labantu besiKristu labanye nje abenkolo ezinye sebeluthethe lolu hlelo, njalo ke bayathandaza bethandaza elizwe.
Hello ke ngumfundisi uSenis Banda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sezamukele ngenjabulo inyathelo lithethwe ligqwetha uMnumzana Ngcobani Sithole elokuphikisa umthetho olawula izokhetho we-Electoral Act, wona othathela umuntu ilungelo lokuvota nxa ethe wahlala phandle kwelizwe okwesikhathi esedlula umnyaka lengxenye i-18 months. Ngokunjalo uthi inkantolo ye-High Court kumele yesule isahluko 23 somthetho lo ukuze izizalwane zeZimbabwe zivunyelwe ukuvota kumbe ukuncintisa kukhetho kungelani lokuthi zihlale isikhathi esinganani phandle kwelizwe. Untungamile Nkomo weStudio 7 uqoqelo lwela amalungelo oluntu ohlala kweleBhilitani uMnumzana Difa waJabi Bango Dube, yena othi kuyancomeka wenziwe nguSithole.
Ngibona ukuthi into ayenzayo wenza into eqondileyo, ngoba akukho lapho okutshengisa khona kuconstitution ukuthi khona umuntu nxa ukuthi noma esehlale iminyaka emingakanani ngaphandle kwelizwe umuntu lo akasese yisizalwane seZimbabwe. Ngoba umuntu oyisizalwane seZimbabwe by birth, ole birth right yokuba ngumntwana weZimbabwe ongazanga wabuya eZimbabwe under ama reasons mhlambe through neutralization noma through ezinye inhlelo ezimenza ukuthi athole isizini yeZimbabwe. Umntwana ozalelwe eZimbabwe ule mpilo yakhe yonke, ulelungelo lempilo yakhe yonke ukuthi aqhubekele phambili esenza lokho okufanele ukuthi kwenzakale eZimbabwe, noma ufuna ukuyaphatheka kwezepolitiki, noma ufuna ukuyaphatheka kuziphi ingatsha. Kodwa ke ulelungelo elipheleleyo okungafanelanga ukuthi kube ukuthi selizanqunywa ngenxa yokuthi abanye abafeel comfortable mhlawumbe, noma abafeel threatened ngezizathu thize. Kodwa ke into eqondileyo yokuthi wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe owazalwa eZimbabwe obizwa ukuthi yi-birthright ulelungelo elingafanelanga ukuthi linqunywe nanoma yisiphi isikhathi, kungakhathalekile ukuthi usehlale ngaphi okwesikhathi singakanani.
Izanu sike sayizwa ikhuluma kanengi ukuthi kayisoze ivumele abantu abahlala phandle ukuthi bavote. Ngokunjalo inkantolo ubona iluphatha njani lolu daba?
Lolu daba babunkomo luza ngembaxa eziningi, kodwa ke nxa sikhangela kudinga amadoda alesibindi njalo alokuzimisela njengaleli gqwetha ukuthi nxa ukuthi into leyi ayihlose ukuthi ayihlomule engabe ezimisele eqinisweni kufanele ukuthi uhulumende ayenelise ukulalela izizathu ezibekwa ngamagqwetha, ezibekwa izizalwane zeZimbabwe abakufisayo ukuthi kufanele ukuthi kuhambe njani. Siyazi ukuthi okwalolu khetho lwakathesi selusondele kakhulu ukuthi nxa sesikhuluma nge-diaspora voting ngiyeke kusenzakala ukuthi abantu bavote bengaphandle kwelizwe. Kodwa ke nxa sikhuluma nge-democratic dispensation, sikhuluma ngokuthi izinto ezinjalo kufanele ukuthi zenelise ukuthi zifakwe in place, kuyenelise ukuthi umunye lomunye umuntu oyabe eyisizalwane seZimbabwe afinyelelwe. Ngoba abangafinyeleli, abangenelisanga ukuthi bahambe ekhaya bayevota, kungenzeka kuyizizathu ezithize eziningi ezenza ukuthi lelizwe leZimbabwe libe limile kathesi ngenxa yalabo bantu abangaphandle kwelizwe. So akufanelanga ukuthi kudingakale ama-revenues abo, kukanti kodwa-ke ngaso kufika isikhathi sokuthi labo bakhaste ama-votes yabo kube sekusiba lenqinamba ezinjalo ezitshengisela ukuthi mhlawumbe sokungathi sokulokuvinjwa. Into eqakathekileyo uhulumende afanele ukuthi ayenze ukuthi alalele izidingo zabantu. Njalo uhulumende akafanele ukuthi ayesabe, njengoba engohulumende owakhethwa ngabantu akufanele ukuthi ayesabe lutho, ngoba nxa kuyiwa kuma-votes wonke umuntu kufanele ukuthi akhethe lokho akufisayo noma
ahambe ngendlela le ayibona ukuthi iyamsuthisa yena akungabi into ukuthi futhi sikhangelele one sided ukuthi wonke umuntu futhi ahambe ngendlela yinye ngoba njengoba sazi ukuthi abantu asicabanga ngokufana nayo njalo abantu asoze zafasa sageleza njengamanzi omfula ukuthi akhangele indawo eyodwa ukutshengisela noma ukuvumela izinto ezinjalo yiyo indlela iyabitshengisela ukuthi nga abantu bephiwa imvume yokuvota ngendlela abafuna ngayo iyo etshengisela ukuthi ilizwe likhululekile njalo ilizwe lilinqukekela phambili.
Hello ke ngumnumzana Difa wajabibhango Dube olwela amalungelo kaZulu ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo Studio 7 ekwelebhilitane.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivuthele nkulu.
Kudubuke impompi zegas edolobheni leJohannesburg kwele South Africa izolo kwadabuka umgwaqo imota zagenquka. Kuvikwa kulimele abantu abambalwa kodwa akula obhubhileyo. Amapholisa atshele intatheli izindaba ukuthi isehlakalo lesi senzakale emgwaqweni uBree Lo Simmons. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi kulojaha oleminyaka elithumi lanhlanu 15 ogwaze wabulala omunye wakhe laye oleminyaka engu-15 bebanga intombi emwenezi. Leli phephandaba lithi izehlakalo zabantwana abaleminyaka ephansi kwamathumi amabili ababulalana bebanga amantombazana ziyanda. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ukuqina kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lelemelika sokubangele ukuthi intengo yokudla lenye impahla yehle. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela abasakazi abahle emagumbani amanomhlaba kunye nabalaleli. Ngithi ke mbuzo ukuthi nje abantu bakethu abafowethu bakomthwakazi kakhulu bona laba abangaphandle kwamazwe. Fetheni uPawulu uma ekhuluma inkulumo yakhe kwabaseGalatiya ukuze abantu ukuthi kade ngobani oliloyileyo lina magalatiya mahle, liloye mbani lina magalatiya. Nami ngiyalibuza njengabantu bakithi bakomthwakazi ukuthi kade waliloyayo lina bantu bakithi ngobani esebele engqondweni kasekahle waliloyayo. Ongabheka phansi ngapha eZimbabwe ngapha abantu besishonele bonke kathesi banenjabulo nentshuku nje enkulu besamukela uKasukwere njengokuthi kufanele ukuthi ebe ngupresident wabo. Bamukela uKasukwere, bahlanya ngoKasukwere, bahlanya ngoChamisa, bahlanya ngomnangako. Pho lina umuntu abantu bakithi komthokazi waliloyayo ngiyalibuza ukuthi ngibani. Kumbe laloya ngibuya newanto osowafaka ongalizweliyo indlela eliloye ngakhona. Libhizi kathesi lithethisana losuba ngilizwe libhizi kathesi lithethisana lomqondisi ubusuku nemini libhizi lichamisa chethe-chethe phambili ngomfana omncane. Ibhizi kathesi lithi kwakhona idfffffe kwanjani njani lingabantu abanjani waliloya ongalizweliyo ngobani ngibuya nahanto osiwafaninini yikho iy'ngqondo zenu zivalekile njengomdlwane ongakavuleki amehla linabantu bakithi liyayangisa lini thina njengabantu bakamthwakazi sifona inkululeko yethu sithi mqondisi kakhulu labantu izwe likamthwakazi libuye uze lathi sikhululeke yike sikutsho line elaloyayo ikakhulu elingaphandle kwamazwi hlalani khona ngapho ngaphandle liloyiwe lize liyefela lingaphandle kwamazwe liloyi. Thina esiphakathi lapha eZimbabwe sifuna inkululeko yethu ngoba sincindezelwe ngabantu beMpumalanga ngeMompofu Special.
Studio 7, Studio 7, minjani Studio 7? Hayi, abantu bezano basithwala senzima mani, hayi basithwala. Batshayelwana intatheli izindaba, ngithi ubuchili babo lo abakwenzayo sebezithanda ngentatheli izindaba zingenzanga lutho. Ngendlela zokuthi abafundanga kodwa bahleli bebiza thina abantu abangafundanga kodwa nayo bangafundanga. Batshayelwana abantu batshayelwana, hayi kodwa manje hayi abavoti abantu bekhiphe lezani le kuphele ngendaba yezani. Awukhulumayo umfana osakusindi le etsholotsho mafika le ngibingelela bonke nje balaleli beStudio 7 kodwa hayi ayipheli indaba yezani.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani kuStudio 7 abalaleli kanjalo nabasakazi, siyabonga. Igama mina ngumthenjwa uNdlovu Sibongo ngokuzalwa ngisesitabeni lapha eplant. Ngithi ake ngiphawule lapha ukhona undoda lapha utonkifikisondo ngosuku endlovu waphawula ngizwa amanye amadoda esekhwela phezu kwakhe but iqiniso yilokhu akukhulumile ngenxa yokuthi silabantu eminyakeni emihlanu ezidlulileyo kade besibangela umsindo bele kubesitshela ukuthi masingavoteli amabandla amashona bebala amanye amabandla athile bawabiza ukuthi ngamashona ngenxa yokuthi abantu abawakhokheleleyo bengamashona kodwa sikwaziyo thina ukuthi amaqembu nalawo noma amabandla lawo angawethu sonke ayafana nabona la akhokhelelwe ngabantu abasesindebeleni izimbabwe saseyinye bakithi singakhohlisayo undodolwane ukhuluma iqiniso elihle kakhulu uma ethi yena bangazodlala ngathi abantu be-MRP vele badlala ngathi ngoba ngeke usitshele for 5 years ukuthi singavotela amashona sase siyafika ku-election usilethele ama-parliamentary candidate angu-3 wehluleke lokufilter wehluleke ukufilter ama-councillors apheleleyo kodwa ngaleso sikhathi usitshele ukuthi singavotela besishoneni kodwa wona lawo mabandla esishoneni afilter ama-candidate cishe zonke indawo so bakithi asingakhohlisani thina sesihlupheke kakhulu ngaphansi kwezanu PF i-problem yethu thina esinayo izanu PF laba abanenkinga lamashona kabalwe namashona sila problem labo bengasiforce nathi ukuthi silwe namashona thina yethu i-problem izanu PF siyabonga
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli ngicela ukuphendula uGift umfokasondumba akusiye Gift umfokasonduku nguGift umfokasondumba mina Gift angazi ukuthi ungabe waloywa ngubani umuntu wakuloyayo hamba uye kuye uyomtshela ukuthi uyamhlawulisa ngoba wena uphelelanga ungumuntu ongaphelelanga ngitsho ekhanda ma uzotshela i-MRP into yokwenza ucabanga ukuthi abantu be-MRP baguge baze babe ngaka babe bangabantu abadala bengatshelwa nguwe into ezibole ngale ndlela fokasondumba hamba uyongena olwandle mhlawumbe uzophuma olwandle usungumuntu ogezileyo hayi ungagezi ngamanzi ebhavu hamba uyogeza ngamanzi olwandle takathiwe baba ngiyabonga
livuka njani ku-Studio 7 hayi ngithi zanu ayekele umona isisitshayela intatshela izindaba le kobulawayo bebona ukuthi i-Studio 7 ikhuluma iqiniso hayi bantu bezanu hayi kanti liyenzayo bantu bezanu ake lizisole mani zisoleni bantu bezanu zisoleni mani zisoleni le nto eliyenzayo liyekele bantu bezanu ngoba i-Studio 7 libole linikeza izindaba ezimnandi ezinhle ezivezela iqiniso elitshaya intatshela izindaba ze-Studio 7 hayi bantu bezanu hayi ake lizamukekele umona mani
selibingelela Studio 7 ngikhuluma ngekota 22 into zami zongazikhitshwa kanti kwabonakalani i-Studio 7 ngontungamili nkomo kini lonke mahlala lapha ngisakhuluma ngomqondisi lomthwakazi wabo isicelo sami kibo yilesi abake becabanga ukuthi umshonakazi bemzekhuluma ngendebele ishonakazi ekhulume ezekhuluma ngekhalanga ishonakazi ezekhuluma ngetonga ake bekulahle khona ukuthi kujwayelize kuyaqunya siyabacela lokhu ngoba khathesi manxakungazwa ukuthi izanu winile izo zamabhaqo lezi thupa zenze ziyakhanselwa zonke liza kubona kini ukuthi kukuphi siyalicela abantu bakithi ake lizame ukuthi siyenzeni into ebonakalayo manxa lingabafusa zikhulumane ngento eyipolitiki lingakhulumi ngokuthukana kuphela ukuthi umndebele umshona wena uyaqumile izwi liquma ngayo into indlela cala likhulume ngokuthi liyabuza manxa uyinkosi khulumele ukuba yinkosi yasemathebelele ungakhulumi namanye amazwe kuyacela liyakhuluma omunye umhlobo ake likhulume ngento ebonakalayo phakathi komhlaba siboneni ngokuvuselela ilizwe lisiba lemisebenzi lisiba lani konke izinto zifikelela hayi ukuthi ube likhuluma lithukana likhuluma ngomunye umhlobo licela nithi ukuthi ngikhuluma kabi ngani bomthakathi kodwa ngiyalikhuza ukuthi landelani umthetho likhulume ngento ezibonakalayo kathi ezimanqayelwana umuntu ewina lizakhala izothetha izithupha walikhanselela zonke ukuthi kimhlaba wena uyabe upha ngiwazi
ngiyabingelela emsakazweni e-Studio 7 olungathathi ihlangothi udaba lwami lulapha kubhodi lo othi ibandla le-MRP libandla elingekho libandla elinikwe likamqondisi Mopi
siyabonga lezo-ke yizo imbono yenu siyacela lingathuki likhulume nje lisipha imbono yenu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ke singene kwezemelika ukwekethiswa komthetho obusipha abensundu amathuba okufunda emakolijini okwenziwa ngumthethwandaba we-Supreme Court welemelika kusolwa ngabanye umthethwandaba lo wathi kumele umthetho owawuvumela ukuthi abensundu bangeniswe emakolijini lanxa bayabe bengabhasanga ukuzwayo uyabandlulula kodwa abanye bayasola ukususwa komthetho lo besithi abensundu abemelika bebencindezelwe okwesikhathi eside ngalokhu kumele baphiwe ixesha elingalingani labamhlophe. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mbona ngathi lezi ezemelika ikakhulu xa sikhangela ngabafundi abantwana abamnyama abansundu bebelethuba elihle kakhulu lokuthi kubasize ukuthi baqhubekele phambili ngezifundo zabo. Nxa umthetho lo susesulwa kuyakhanya ukuthi kungathi kuloku okukhona okungathi kufuna ukucindezela abantu abamnyama. Ngokweqinisweni ungakhangela abantu lapha e-America akulingani. Abelungu labantu abamnyama akulingani, akuhambelana, akufanani. Abelungu baphambi, abantu bangemuva. Kwenziwa yini? Yikuthi lokho kwasukela khona le kuslavery ukuthi abantu babe ngemuva. Yiko lokho bekubancedisa kakhulu abantu abansundu ukuthi abantwana baqhubeke ukuze balingane labona laba abamhlophe. Ngoba abamhlophe baphambili balezi zinto, balezi mali, yiba bakhona ababambile izinto lezi. So umthetho lo ubuncedisa sibili kakhulu ukuthi kube le affirmative action yokuthi abantwana baqhubeke baye phambili ngezifundo zabo. Kubasizile abaningi ukuze baphumelele. Ngokubona kwami mina ngibona ngathi ngiyakusola ukuthi ususelwane lo umthetho ungayekelwa ukuze kuncedise labo abaswela.
Khona kuyanceda na ukuthi abensundu baphiwe amathuba angcono kulabamhlophe ukuthi bangene emakolijini? Ubona ngani bekuphathisa yini lokho
ukuthi abensundu baphiwe leli thuba? Bekunceda kakhulu kakhulu kakhulu, hayi khona kancinyane. Njengoba nijilo ngaphambili lapho ukuthi akulingani, ungakhangela nje akulingani. Abelungu bayaphanana imisebenzi, bayaphanana amathuba, bayaphanana lokhu, baphanane lokhuyana. Abantu abamnyama bangemuva balutshwane abangabe bengabe beziphethe njengabelungu kumba bafika ezigabeni zabelungu. Yikho ke umthetho lo ubuncedisa kakhulu ukuthi labo abathathayo leli thuba balithathe bangene baqhubeke ngezifundo zabo, ngoba kufanele ukuthi kulinga. Ngoba akulaza ukuthi umnyama kumbe akulaza ukuthi umhlophe, nxa kuyikuthi ulama qualifications alungele lokho kumele ukuthi ukwenze, kufanele ukuthi kwenzakale ukwenze. So ke okwenzakalayo ukuthi abelungu ayisikho ukuthi bebengaphiwa amathuba, bayawaphiwa amathuba, kodwa ke abensundu bangemuva bayalandela. So umthetho lo ububancedisa kakhulu 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 ukuthi khona uqhubekele phambili. Yikuthi nje sekungathi lapha kuyimantshile ephezulu, sokungathi kuyangenela ipolitics kakhulu ukuthi ama-decisions lamanye enziwayo angathi asesiba politically ukuthi ubani unjani, ubani uzathini, ubani uzakwenzani. Hayi, lokho kakulunganga, lokho kulungile, lokho kuyana kakulunganga. Kodwa khona eqinisweni bekubanceda kakhulu abantu abamnyama.
Alo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya izombusazwe ebesixoxa laye engapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Kuyaxokozela lamhlanje emthethwandaba kuthoniswa amacala aphathelane lezokhetho oluzayo. Ikhomishini yezokhetho eZEC ithi ilokhe iqhuba imihlangano lamalunga amabandla ezombusazwe ehlukeneyo ukwenzela ukuthi kube lokuthula ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.